Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izolukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-14 nenhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe lithi lanxa nje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka kumele uhulumende alungisise okuthile. Sokuleminyaka eyisithupha wabhubhayo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Bakhala izimathonzi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iqula lenhlanganiso ephathisa amazwe asathuthukayo ngemali ele International Monetary Fund seligqibe uhambo lwalo kweZimbabwe. Leli qula lithi lanxa nje umnotho welizwe uthembisa kumele uhulumende alungisise iziqondiso zakhe lemithetho ikakhulu ezokubuthanisa lokusetshenziswa kwemali. Abe IMF bathi ezikhona iziqondiso yizo esezidale ukuba idola leZimbabwe ligugudeke ngesiqhubu esethusayo ngoba kungakhulunywa iqiniso ngesisindo salo nxa liqathaniswa ledola leMelika. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe phakathi kwesiphathamandla ze-IMF umnumzana Wojciech Malizewski lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Wojciech utshele intelezindaba ngemva kwalomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele ayekele umkhuba wokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo. Umnotho weZimbabwe usebunzimeni kodwa ulakho ukuthuthuka ngenxa yemisebenzi yokulima leyokwemba amatshe aligugu. Uthi njalo imali ethunyelwa izizalwane zelizwe ezisebenza emazweni angomakhelwana laphetsheya kolwandle ngokunye okulakho ukuncedisa ekuthuthukiseni umnotho. Uncube uthi inkulumo phakathi kukahulumende labe-IMF zihambe kuhle kakhulu njalo bayemukela inkuthazo lamacebo abawatholileyo.
Sesixoxe ngobulele, asiqhathanga namhlawumbe lesikhathi IMF ilapha okwamaviki amabili.
Ingcitshi zezomnotho zithi loba nje ukukhanya umnotho welizwe udonsa nzima kubalulekile ukuba uhulumende afunde ukusebenzisa imali ngemfanelo njalo aphungule inani labaphatha intambo bakhe ukuze alondoloze imali. Enye yalezi ncitshi ngumnumzana Rejoice Ngwenya osebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Economics othi udubo olukhona ukuthi uZulu kasamthembi uhulumende weZimbabwe.
Lo le ndaba ledaba lwemali ukuswelakala kumbe ukusilela kwemali yangaphandle liqiniso ukuthi uhulumende wethu hayi umhulumende wakhona mkhulu kakhulu, abaphathi ntambo baningi kumbe bangamashumi amabili amahlanu ilizwe elincane kangaka.
Eyinye ingcitshi ecubungula ezomnotho osebenza lenhlanganiso eye-Center for Disability Zimbabwe umnumzana Masimba Kuchera laye ukhala ngokungathembeki kukahulumende ekuphumeni le mthetho engaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuzaba nzima ukuthi uhulumende awenze ngoba i-economy isiyahijekwe ngama cartels labo ababenefita from currency distortion.
Inhlanganiso ye-IMF ithi umnotho kweZimbabwe uzancipha ngokuyisilinganiso esedlula kancane okuthatha ekhulwini i-3.4%. Uthuthuke ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane okuhlanu lengxenye ekhulwini i-5.3% nyakenye. ELeZimbabwe lilezikwelete zamabhanga lezinye inhlanganiso efika phose ama-billion angamachumi amabili, 18 billion, uma kubalwa lesehluleka ukuhlawulwa esibizwa ngesilungu kuthiwa ngama-arrears. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Osokuyiminyaka eyisithupha wabhubhayi omuyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. UTsvangirai watshona esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu, 65. Sixoxe lomunye wabasebenza loTsvangirai owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC umnumzana Bednico Bebe, yena othi umuyi wayeyindoda elesibindi njalo elesineke.
Ubaba uTsvangirai ngumuntu engisebenzelayo isikhathi eside kusela ngo-2000 isuka ngu-president we-MDC. Lami ngakhula ebandleni. UTsvangirai ngumuntu okade ekwazi ukuthi nxa esebenzela abantu. Yebo ye empilweni ngaba nalokhu nalokhuya, but wayekwazi ukuthi empilweni azizi isikhathi sokulalela umuntu, njalo wayezimiselwe kwi-structure seZimbabwe. Alibana ngiyathemba ukuthi alibana ngawukhona ngibone ngani ibizwe i-politics zankhona, especially the opposition, bonani ebenosikhuma ngenjeleyoshe. Siyamkhumbula ke namhlanje, nxa simkhumbula siyabe sikhumbula izenzo zakhe zokuthi she was ube ngumuntu okade ezimisele kwi-structure seZimbabwe. Uze wavula ezimisele kwi-structure seZimbabwe. Hayi, mina ngingathi yindoda emadodeni ngasemakhaya, yindoda ebuqhawe ebuqhaweni bokuthi nasathi silwa from ku-trade union sizothethi lamapolitiki, liqhawe ekadilikela abantu, liqhawe ekadilikela abampofu, liqhawe ekadilikela labana abakuthiwa ngabemzini kodwa bona bengabeZimbabwe. Ubesilwa-ke ngaleyo ndlela umuntu okade ezimisele. Siyamkhumbula-ke 14 February 2024.
Ngiyakuzwa lapha uyakhuluma ukubana njengomuntu wonke laye wayelamaphutha akhe, kodwa bakhona abathi iphutha elikhulu alenzayo yilo elibangela udubo olukhona lamhlanje, iphutha lokuthi akhethe abanye abasekeli bakhe. Khona kuvele kulomunye wayevele khona ekhethwe kuCongress, yikho sekubangele ukuthi sibe khona esikhona ke lamhlanje. Uthini wena ngakho?
Mina ngathi njengoba ngishilo ukuthi ngangikhuluma ngamaphutha ukubona kwabantu abantu jikelele ibizwe lonke kumbe abantu jikelele abe opposition asiboni ngendlela efana naye. Kodwa-ke engamthandela khona ukuthi wayekwazi ukuthi after that singabe singazange senze into ethabisa kumbe into within the structure constitution party. Wayekwazi ukuthi abonise abantu ndawonye abeyathi hayi madoda laphana mbona ngani singani ngaphambani. So iwas one person engingamtsho ukuthi uyavuka mina kimi empilweni yami ngisebenza layo siyazimata yini laphana tithi mayingazi kodwa sisebenzeni I can attest to that.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe owayengunobhala oqoqa inhlelo zebandla le-MDC engomunye wabasebenza lomuyi umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Ingcwethi kwezokulima zithi ukududulwa kwenkulungwane zezakhamizi ezetheswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende ngaphandle komthetho kuzadala ukuthi umumo wendlala ube mubi ngamandla, ngoba abantu laba betshiswe izilimo zabo zingakavuthwa emasimini. Uhulumende uxotshe izakhamizi lezendaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, eKaroyi laseChipinge, lapho amapholisa athi asebophe khona abantu abazinkulungwane phose ezine, 3775. Phakathi kwabantu laba abafika phose inkulungwane eyodwa 985 batholakale belecala imithethwandaba njalo bagwetshwe ukupika okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawula ifayindi yekhulu lamadola eMelika iUS $100. EZimbabwe libhekane lendlala embi lonyaka njalo sikhuluma nje abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla oluphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi, yena osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa e-University of Cape Town kwele South Africa.
Liqiniso ukuthi ukududulwa kwabantu lokhu kuzabanyela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe ntemba siyazi sonke ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi. So abantu abaningi bebephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Uma sihlolisa lathi sihlolisa sikhangele ukuthi abantu bebezi baphila njani, sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile. So kuzayenza ukuthi abantu behlule ukulima, beswele ukudla, kulabantwana besikolo njalo kumele sicabane ngabo. So luhlelo luzaphazamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye indlela uhlelo lokwabiwa kwabantu umhlabathi lungabe lulamagaps here and there, lama weaknesses. Nasikhangelisa kuhle uhlelo lolu, iplani yenzakala after resettlement, ayenzakalanga before. Nithemba siyaziyo ukuthi kathesi kule land audit enziweyo uhulumende kathesi iphelile. So kathesi indaba ebesukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho ukuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhitshiwe labo behle befake waiting list, ngoba umuntu wonke espe umthetho welizwe i-constitution, umuntu kumele abe le ndawo yokuhlala, le ndawo yokulala. So ludaba olumele lulungisiwe sibili, lukhandwe phansi inguhulumende, abantu, lathi thina abantu nasingosobhu, lathi asenzeni izinto ezilungileyo.
Umnumzana Freedom Mazwi yingcwethi kwezokulima isebenza nenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa ekolijini le-University of Cape Town kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Bakhala ezimathonsi abakhubazekileyo ngokungaqakathekiswa lapho kuqutshwa imikhankaso lenhlelo zokulwisana lodubo lwezidakamizwa, lanxa labo lubathinta kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi isimo somnotho sisibi. Bakhuthaza uhulumende lenhlanganiso abasebenzisana lazo ukuba bangabajiyi phandle kunhlelo lezi. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uLucy Yasini eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi kuqakathekile ukuba bengene kunhlelo lezi. Omunye wabakhalayo ngumnumzana David Jinga owalimala emsebenzini kwele South Africa.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni konke lapha, but abafundisa ama-disabled ukuthi bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekileyo njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe uthi abameli babo kumele bengene kuhlelo ezijiyeneyo
ukuze lathi njengabantu abakhubazekileyo si-enjoy amalungelo, sibe nempilo engcono.
Ukhuthaza inkokheli yabo esedalela ephalamende ukuthi kube ngabantu abaphakamisa izikhalazo zabo. Omunye wabangaboniyo unkosikazi Constance Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities in Development Uthi lokhu kungafezeka kuphela uma inkokheli ingachiyana lenketha bechabi.
Ngitsho mnyango bakulwa namhlungulo ikaningi-ningi. Angizengababona phela nxase sithe sabangenisa. Njalo kukalutshwana ukuthi yona uthi la uvela komunye umhlungulo uthi akele ngikhangezela bakukhangele.
Omunye wabasakhulayo oligqwetha eliphatheke kwezokulwela amalungelo oluntu ikakhulu abakhubazekileyo u-Abraham Mateta uthi indlela esabalaliswa ngayo ulwazi lokulimukisa uzulu ngengozi yodubo lolu kayilotshwa ngendlela eqondileyo.
Njengomzekeliso uzathola ukuthi kuma-campaign amaningi ayenziwayo kuyabe kungela muntu kumbe abantu abasebenzisa i-sign language. Kube sokuchiya abantu abangezwayo endlebeni bengazi ukuthi kuhamba njani. Kulabantu abaningi abangaboniwa abangasoze bethole umbiko lo ngendlela okumele utholwe ngayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Taunga Nandoro uthi bayingxenye yomanyano abawubiza ngokuthi yi-National Task Force Against Drug and Substance Abuse. Ngakho-ke kakho ochiwa phandle enhlelweni lezi.
Anti-drug and substance abuse in a national committee inemaphatho akawanda.
Drug and substance abuse ile committee yabantu ilizwe lonke abavela kungatsha zonke hatshi olwe primary and secondary kuphela. Batholakala iZimbabwe yonke ngoba sekwananzelelwa ukuba kuludaba oluyingozi kwezomvikela wolizwe.
Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa ukuvela kumqondisi wohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi nenhlala kahle kaZulu uDokotela Christine Better obengaphenduli umakhale kukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Yasini.
Kwezemelika, ukukhokhoba kukamongameli Joe Biden sokudale ukukhathazeka kwamalunga ebandla lamademokrats ngoba uBiden esengohlala exubanisa inkulumo njalo esehlala ezigwenxa njalo ekhohlwa inkulumo. UBiden osele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwe mibili lanye 81 lanqa ecathangelwa ukuthi acathangelwa ukuthi uzancintisana laye owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump laye eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77. UBiden ukhanya enguye othwele nzima ngeminyaka yokuzalwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, angithi sake saqoqa ngalo udaba lolu. Ngibona ngathi sokungaba ngumnya. Singathi siyazama ukubona ukuthi kuhamba njani. Uyakhumbula ngisitho sithi mina. Hayi, mina ngibona ngathi lo kungangcono ukuthi aphumule ukhulu ngoba ukhulu usekhulile. Kodwa kuliqiniso khonokho ukuthi akukhanyi kuhle ukuthi lanxa engaqeda eMerkel angaqeda enye i-4 years elokhu esemsebenzini.
Manje nxa sikhangela ukubana akhanya ezancintisana laye umnumzana Donald Trump laye ngumuntu okhulileyo osele minyaka engu-77. Singathini nxa sikhangela ababili laba ikakhulu ngesikhathi ezansuku lezi kulabatsha bona abafuna ukuthi bakhokhele?
Khonokho okukhulunywa ngulo umama ancintisana laye uHaley kuliqiniso sibili ukuthi laye vele kakusela lutho. Uze ngukhulu nje ukuthi angangena uzabe sekuwo-80 khona ngale nxa eseqeda umsebenzi ithemu yakhe le ayibuyisayo. Kanti bona bobabili mina ngokubona kwami ngibona ngathi abantu osekumele ukuthi nabe bayaphumula bayayekela lokhu abakwenzayo bakhangela okunye empilweni zabo baphumule.
Kuyenzakala yini ukuthi kukhethwe omunye owebandla lamademokrasi?
Mina ngibona ngathi okungenzakala ukuthi isikhathi sikhona. Ye, mina ngibona kwami baba kanti ngibona ngathi isikhathi sisesekhona. Isikhathi ngibona ngathi sikhona ukuthi nxa kuyukuthi bona amademokrats engavumelani bakhethe omunye omutsha ongangena ancintise. Ngoba nxa ngikhangele mina ngibona ngathi kungangena umuntu omutsha ohlakaniphileyo bese kusithi lo uTrump alele khona. Lo mutsha ubeza ngoba abantu vele ngakhabela lokho kuthiwa ngamapholi bayasola khona ukuthi akuhambelani khona lokuthi laba madoda asemadala lapho emsebenzini.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Ikhansile yakwaBulawayo ithi luqhubeka kuhle uhlelo lokuxotsha abathengisa izitaladini ngokungekho emthethweni labachayeli bezimota abasebenza bengelamvumo yokuthwala lokwehlisa abantu kwezinye indawo zaleli dolobho. Umsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqhakathekile ekwenqabeleni kumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera.
Ye njengedolobho lakwaBulawayo siyathokoza ngokukhulumisana esikwenza lalaba abamele abathengisayo edolobheni esingathi ngama-vendors ngesilungu. Sivumelene laba ku-Fifth Avenue kulesivumelwano sokuthi baphume bonke sikline indawo liyana sikhangele ukuthi kulomkhuhlane wekholera okhona. Kodwa-ke sasesivumelana njalo ukuthi sizavula kube lama-vending bays abathile zona inhlanganiso ezimele bona laba abathengisayo zasinika amabizo-ke kwabantu abafika amakhulu amane esizabahlalisa. Kodwa ngemva kokuba sesihlanzile indawo esibalekela kumemetheka komkhuhlane wekholera isivumelane sokuthi wonke umuntu aphume. Silokuthokoza baphuma abantu yebo kambe imidlwane kayithungululwe ngelanga linye. Kodwa-ke singathi thina obuningi babo baphuma kuyinto enhle kakhulu. Njengedolobho kasidingi ukuthi kuze kube lokuxabana okukhulu kube lokulwa ukuze abantu baphume. Hhashi sifisa kukhulunyiswane nje kube lokuzwisisana. Yibo siyathokoza-ke abaningi-ke balaba abathengisayo sebephumile-ke kwizindawo abathengisa bengela mvumo yokuthi bathengisele kiso.
Sibonile njalo abanye bedudulwa ngamapholisa abatshayela imshikashika labanye. Uhlelo luhamba kuhle yini lapho libambisana?
Njengedolobho lakwaBulawayo sikhangele kumemetheka komkhuhlane wekholera elizwe lonke lakumanye amazwe Afrika. Sithe thina kumele sisebenzelane ndawonye, savumelana ukuthi abathengisa ezindaweni ezingavunyelwayo kumele bakhishwe, lalaba bezimota zemshikashika njalo kumele bakhishwe ngoba lapha bakhona bethwala ngekho emthethweni kuletha abantu abaningi abazabuya bezothengisa khona lapho ngoba bekwazi abantu sebegadela khona lapho besokungcolisa idolobho kubangele kumemetheka komkhuhlane wekholera. Yikho sasebenzisana-ke leziphathamandla zonke zikhangele ukuvikela ilizwe lokuvikela uBulawayo ukuthi abantu basuswe. Ngokunjalo basuswa abantu bemshikashika. Sithi thina abathengisa ezindaweni abangavunyelwanga ukuthi bathengise kizo kabasuke. Laba abathwala abantu abemshikashika ezindaweni ezingavunyelwananga kabasuke. Bonke esingathi bayenza-ke esingathi ngesilungu ama-illegal activities edolobheni lakwaBulawayo kabasuke. Kulokho siyavumelana-ke asohlelo lwedolobho lakwaBulawayo kuphela kodwa sisebenzisana labantu bonke ukuthi silungise khona lokho.
Lo-ke ngumsekeli kameya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa kwaBulawayo umnumzana Bednikho Ncube yena othi uhlelo lokuthathela izimota abangalandeli umthetho luqhubeka kuhle kuleli dolobho kodwa lwaluvele lukhona njalo aluletwanga ikhansili.
Umuntu uma esekhaya ngathi obani kababotshwa bayawona kanti amapholisa lawo alohlela lokuzobopha usungakubambanisa ukuthi awusobhuka ukhulumile ukuthi abantu bazabotshwa. Mina njengomkhulumeli wamapholisa ngithi amapholisa ayenza umsebenzi wawo. Whether i-council is there or not there, i-offence izahlala i-offence. Thina sisebenza singamapholisa kuphela.
Ngezinye indlela labathengisa izitaladeni ngokungekho emthethweni lingababopha.
Thina si-enforce imithetho ebhaliweyo. Singavuli ibhuku lomthetho lithi into enje ayenze yapha banisa uyakwanisa ukubotshwa kodwa kwakathesi asikho khona lapho.
Lo-ke ngumnumzana Abednikho Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakwaBulawayo obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Zimbabwe.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ezempilakahle eWorld Health Organization WHO ithi iZimbabwe ngeyesithathu emazweni awe-SADC elabantu abaningi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo esekholera. IMalawi yiyo elabantu abaningi landelwe yiZambia. Kumbiko wayo owethulwe kuyona le iviki WHO ithi umkhuhlane lo usuhlasele amazwe angamachumi amathathu 30. Umbiko ogatsha lwezempilakahle uveza ukuba izolo umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangamakhulu amahlanu lamachumi amabili lasithupha 526. Izakhamizi zithi ukuswelakala kwamanzi edolobheni lobuyanga ngokunye kokubangela ukumemetheka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa lo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi koBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Nanzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Health Organization othi nxa sikhangele ngapha kumhlubulo we-SADC kanye ngathi iZimbabwe ngeyinye bhosi ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyake kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sigaba esingathaiphesinalaitini. Kodwa njalo kupheleli khona apho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzeka ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo futhi sinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abe nawo ukuthi ngaye lama-sewer pipes lamanzi ma kungathebana kwenza lo mkhuhlane nomethele. So ngamafithani sizama ukuthi njengezimabo sikhula lapho esingalwanti khona indaba yethu. So fanele sinanzela ukuthi ezempilakahle siyaziqakathekisa abantu bafundiswe futhi ukuthi nxa ukuthi ngabe senza ukuthi baziphathe njani, bangene ezambuzini, bageze izandla, konke lokhu yimfundiso yabona eshodayo ebantwini. Yikho sibona ungathi lo mkhuhlane eZimbabwe khanye uyacanza okwedlula phosa amanye amazwe amaningi.
Kulomnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe, libona sengathi amanyathelo athethwa lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe.
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesiide lomkhuhlane eZimbabwe belisana lawo. Kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asifike esibangeni esiyiso sile singasincedisa. Kungani ngabona into esiyibona iluhlupho kulohlupho kuyibuyanga. Abantu balobuya ngobukhulu eZimbabwe. Umuntu ongumnyanga ugcina esidla loba kuyini ongavalanga kudle ehlento ezingahlanzekanga. Uthe umuntu omnyeza esidobha ezinye izinto ezingcolileyo khonakhona kunye kuluhlupho. Okwesibili luhlupho lwamanzi. Singananzelela indawo ezingeZimbabwe emadorobheni nalapha koBulawayo amanzi asihlupha kakhulu koBulawayo la. Wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours ngela manzi for the 5 days amanzi engekho. Okwesithathu engxenye labantu bethimfundiswa ifike ithi khoco kibo abantu abakafika abakazwisisa ukuqatheka kokuthi umuntu angene ezambuzini ageze izandla zakhe.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Fanele siqhubeke le mfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la. Ngamkhuhlane usuyehlile uhulumente wezimbabwe singami ukufundisana ngoba isikhathi ma ungayehla siyarelaxa bese singasasifundisani. Ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo umkhuhlane wekholera ukuthi ubumemetheke usiya phambili.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Bindi owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthenga bethengisa emigwaqweni elizweni laphandle kwelizwe. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iqula lenhlanganiso ye-International Monetary Fund eligqibe uhambo lwalo eZimbabwe elithi nxa nje umnotho welizwe uthembisa ukuthuthuka kumele uhulumende alungisise okuthile. Sokuyiminyaka eyisithupha wabhubhayo umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli webandla le-MDC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.